obithi uyamelela bonke abantu noma mbani oyabe emfikile efuna ukuthi emsebenzele ngoba le i-contractual agreement into esemsebenzini singathi ngumsebenzi usemsebenzini kangekaxoxe kuyafana nomfundisi nxa esechurch ungumfundisi wemdisa ungeke wadaka kulabantu bezalo senze baxoxe echurch awungeke kwayenza kusemsebenzini
kodwa okumangalise abanengi ukuthi lina njengebandla layi omnumzana Bithi wayeke amsole umnumzana Gono ngokungaphathi kuhle ezenotho yelizwe lithini lina ngalo
njengoba ngitshilo phela ukuthi lapha uGono uhambe kuBithi esiyacela ukuthi emele njengegqweda ebhadalwe ngoba lapha usemsebenzini asokumbeza umbalebangazi lapha esikhuluma ngakho lokhu into yokuthi nje umuntu kuyafana lokuthi ngingumakanika ngitanzuze ngilungisele abantu bezani imoto bengabuya bele imoto zabezifileyo kuba nzima kusemsebenzini and siyakuzwisisa thina abaningi ngiyathemba wonke umuntu yakuzwisa amagqweda awabuza ukuthi lowo ungena ipitshetshi kumbe ngowaliphi bandla nxa bemele abantu kusemthethweni ukuthi nxa uligqweda kufanele wenze umsebenzi wakho njengomsebenzi njengokufundela njengama-ethics ababe bafundisiwe ukuthi akufanelanga uphonge ukwalela abantu kumbe wenze umsebenzi ngendlela engafanelanga so asiboni kungenelana kangako lokho
kodwa ukuthi yena umnumzana Gono aze akhethe umnumzana Bithi njengebandla kuyalipha na amadlavuzane okutshengisa ukubana lingasebenzelana labantu bezanu pf
asoze sikukhangele njengokuthi ngobugono ngwezanu pf uBithi ligqweda elihlonitshwayo international ilizwe lonke i-Africa yonke nga uGono ethe wakuthetha uBithi kusho ukuthi ubone ukukhalipha alakho sifake nje eceleni okubangazwe sikhangele ngokukhalipha kwengqondo lokwazi umsebenzi